khona bekuqondile sibili khona kokwenziwe iPDP ukuthi khona bekhothi. Uyabona nxa sikhangela sibili wona even nomthetho we-Electoral Act uyatsho sibili enkomo ukuthi kumele ukuthi ballot paper ibifakwe ama-principles lawo in alphabetical order, uyabona ama-candidates, and then njalo kube yi-one column. So you can tell ukuthi ngendlela le i-ballot paper yenziwe ngayo sibili kulobuqili obukhona ukuthi umnangagwa afakwe phezulu on the top right, and really in not in accordance even with our Electoral Act. So uyabona ukuthi kuphambanisekile sivili, and liqiniso nxa kuyukuthi abantu batsho sivili ukuthi izekhi wenze ngabomu ukuthi khona kukhanya kufeva yena umnangagwa leZANU-P F. Asomanga lawo sivili, kusobala lokho.
Wona umthethwandaba singabona usiba lesibindi yini lawo ulandela umthetho osithi hayi izekhi iphambanisile ngokwenza kanje.
Uyabona ke nxa kuyukuthi umthethwandaba yethu ifuna ukuthi itshengise ukuthi liqiniso ukuthi khona kokutsho ngumnangagwa ukuthi Zimbabwe is open for business, this is the new dispensation, kutsho konke khonokhu ekuthini amakhothi lawo kumele ukuthi aqalise ukuthi alandele umthetho, the rule of law, what our Electoral Act says. Uyabona, so labo kumele ukuthi bekhangele njabo judge ukuthi umthetho uthini we-Electoral Act, njengoba kusobala nje sonke sikubona ukuthi khona into lihanjiswe ngama-lawyers ukuthi kuphambanisekile. Nxa kuyukuthi bengabantu beqinisile sibili ukuthi Zimbabwe is open for business and this is a new dispensation, kumele sivile ukuthi khona bekuvisele kuzekho ukuthi kuyelungiswa kuhle sivile, and nxa kuqalisa ukuthi kulungiswe kuhle ama-ballot papers lawa, this will give a good opportunity for all the principals, ama-candidates wonke amabanja wonke ukuthi khona beqaliseke ukuthi begade lawo ma-ballot papers. Sizama ukuthi silandele i-system nalesayibone eZambia ukuthi khona ama-ballot papers lapha alungiswa khona kuyathunyezwa abantu bekhona bebuke elungiswa and then bebuye lawo futhi azogadwa kuze kuphela ama-election, uyabona. So yikho khonokhu okungahle kwenze ukuthi ukhetho lugcine luyikhetho sibili esilubona luyikhetho oluhle kakhulu, ngoba wonke umuntu uyabe se-involved ekuthini i-ballot paper uyabe sekwazi ukuthi lingaphi, mangaki, enziwe ngaphi, liyabo.
Amabandla aphikisayo phose wonke ayakhonona kakubi ngokuziphatha kwezeki, athi ikhanya isebenza yeyamele kubandla leZANU-P F. iZANU-P F yona yiyo yodwa engakaze ikhonone ngalutho ngezeki, kungani ngokubona kwakho?
Lokho kusobala phela, uyabona njengoba kunje iPDP ehambisa yona iZeki ekhothi, anti uyabona ukuthi kusobala sivili Nkomo ukuthi iZeki ivele isebenza la iZANU-P F, you know, lapha vele i-one family ukuthi ngabantu nje abakuseme WhatsApp group sivili bonke nje, you know, ngo-group admin bengu-two, uyabona. So okwenza ukuthi abantu bonke laba abanye bele complain yikho khonoko kutshengisa ukuthi asoze ukuthi abantu bonke laba phela bengu-22 bebona into efananayo ukuthi yona iZANU-P F ibone kungela problem at all. So yikho khonoko kutshengisa ukuthi hayi, there's a lot of collusion between iZANU-P F leZEC sivili ukuthi into nye sivili ukuthi ama-elections lawa ngeke sithi they will be free and fair.
Umanyano we-MDC Alliance lebandla leMthwakazi Republic Party labo bahambise udaba lokuvota kwamapholisa emthethwandaba, ubona uluphatha njani lolo daba umthethwandaba?
Konke khona uganti yabona ukuthi izinto zeneza eziphambanisekileyo, ngoba anti uyabona ukuthi izekhi la iqala ivumi ukuthi khona athina asikwazi ukuthi kuyavotwa ngale, and you know sokusiba le evidence futhi nanko sebephenduka ukuthi besikwazi ukuthi kuyavotwa. So anti uyabona ukuthi izinto zakhona zonke zeneze ezenzakalayo Nkomo zihlala lokho zisenzakala kuZANU-P F leZekhi kuphela, awuzakuzwe kwenye le amanye amaphathi kuthiwa khona kulokuqibile bezelo okwenzakalayo, you know, everything that's going on yikho khonoko kwenzakala between ZEC and ZANU-P F. Why? Uyabona, so into zeneze eziyangisayo sivile ukuthi la ikhothi yethu kumele ibone ukuthi khona iZEC leZANU-P F lapha sivile, you know, beqa umthetho kakhulu.